Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Siyahlangana kwenza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhla ka 18 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesinazelele ukuthi ezisukwini ezedlulileyo lemavikini ezedlulileyo abantu abaningi sebesehlelwa yingozi, bezingathi yizingozi, ingozi lezi zibangelwa yokuthi zikhona izigebengu ezingabe zihlasela abantu ezindlini zazo ebusuku.
Amapholisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu elizweni ngenxa yesizathu ezitshiyeneyo ezigoqela ubugebengu.
Asila ndlandla wokuthi sijabule ukuthi uRobson unikezwe ibheyili. Sibuhlungu ngokuthebe asomuntu ongaba lecala ngaphandle nxa uhulumende ekwenza kusiba licala ukulwela iholo elisuthisayo.
Unobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-ATUS uRobson Chere ukhululwe ngumthethwandaba ngemali yesibambiso i-bail. Intengo yamafutha ezimota yehle kancane namuhla kodwa incwethi zithi lokhu akusoze kubangele ukwehla kwentengo yezinto ezitolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu elizweni ngenxa yezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela ubugebengu. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Ponyathi uthi abantu kumele badlalisane kuhle njalo badinge umlamlankunzi alubana bethe baxabana kumbe bangaboni ngaso linye. Esipha umzekeliso namuhla, uNyathi uthe baphakathi kokuphenya udaba lokubulawa kowesilisa weTshongogwe eJotsholo, uMnumzana Kelvin Ndlovu obikwa etshaywe ngumne wabo ngensimbi yengolofana wafa. EBaitbridge lakho amapholisa athi aphenya udaba lokubulawa kukaNtuweleni Mbetsi onakanelwa ukuthi utshaywe ngumntwanakhe ogula umkhuhlane wengqondo. Kobulawayo amapholisa athi aphenya udaba lokubulawa kukaYakani Mpofu otholakale ekwaziwe njalo amathumbu ephandle eluveve. Ukubala izehlakalo lezi kuthanda. Sixoxele ohlaziya ezenhlalakahle kaZulu njalo engowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Into ekhulunywa ngamapholisi liqiniso kakhulu ngenxa yokuthi sesinanzelele ukuthi ezisukwini ezedlulileyo lemavikini ezedlulileyo abantu abaningi sebesehlelwa yingozi, bezingathi yizingozi, ingozi lezi zibangelwa yokuthi zikhona izigebengu ezingabe zihlasela abantu ezindlini zazo ebusuku, babavulele, babalimaze, sike saba le case enjengale egoqela le bekhona ku-ward 14 lapha koBulawayo, ikhona khona kuseLobhenguni, eLobhengula West. Kube sokusuka abantu ababulalana ngoba beyimuli, mhlawumbe kuyindoda lomfazi, bebangalokho abakubangayo, kodwa-ke behluleke ukuthi bachazelwe udaba. Bagcine belimazene, abanye bagcine bebulalene. So ngezinye zezingozi ezikhona njalo, kube khona ingozi zokuthi abantu mhlawumbe bebekwedise bonke emabhawa lapha, zike saba lekhesi ephumula od lapha ujaha okade nata lentombi yakhe baxabana khonaphana bagcina bebulana. So kuvamile-ke khona ukuthi abantu bade kwedisele bendawonye bebanye bazikhove amakhasi bebenzani, bagcine beqabene babulalane. So ngezinye-ke izingozi ezikhona zona eziyo amapholisa akhuluma ngazo.
Udaba lokufuthelana elizweni okungaba kubangelwa yikutshabalala komnotho ubona kulesandla yini kuze sakalo zokubulalana lezi iduve lanxa nje abantu bengasoze bavulalane kuthiwa babangimali babangisinkwa babangalokhea
isimo somnotho elizwe besingathi isimo somkhonomi yiyona isona singumfukula wakho konke konke esikhuluma ngakho ukuthi abantu bayalimazana abantu ngaphakathi bazondile bazondiswa kuyini bazondiswa isimo somkhonomi ngenxa yani ezimulini abantu kabala ezimulini abantu abalamali ezimulini abantu kabenelisi ukuthi benze lokho abakufisayo khonokana kwenza ukuthi umuntu agcwalelane ngaphakathi abese siyakhipha ubuhlungu bakhe ngezindlela ezijadeneyo omunye vele uzasuka endlini ezondile abese fika ekhulumisana kubi lomunye umuntu lapho abacopha khona belaba abakhwedisa khona abese khiphe lulakalwakhelo luyalo lokuthi umkhonomi kawumfathanga kuhle acinele ukukhiphela emuntwini emtshaya emlimaza embulali kuzosiba khona futhi ukuthi abantu ngenxa yesimo somkhonomi kabasebenzi abaningi so abaningi bagcina begqekeza ezindlini zabantu bagcine bengena ezindlini zabantu bangafithi ukuthi mhlawumbe uzama ukuthi umisane labo mbe kawula mali abayidinga babe sebekubulala ufithi ukuthi nezimulini khonaphana umuntu lomkakhe bagqabana nje ngokuthi ukuthi bona bavele baleqhubu kodwa iqhubu labe lisukela esimeni somnotho welizwe kodwa umuntu abe sekhiphela ubuhlungu bakhe komunye wakhe abahlala bonke ngokumlimaza ngokumbulala so basically i-trigger mbe lokho esingathi khonakhona yikho ukumsusa isimo somnotho welizwe yikho nje abantu behlukuluzana kangaka
Umnumzana Thembelani Dube uhlaziya ezenhlalakahle kaZulu njalo ngoinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Kolunye njalo udaba amapholisa athi abophe umtshayeli webhasi labo kondakitha abathathu abafunyanwe bethwele imbanje ezilesilinganiso se-50 kg. Amapolisa athi abasolwa laba nguwanda Ndlovu onguye umtshayeli uJenet Dimigu uPaswell Giza kanye loBrighton Mangwiro abasolwa babotshelwe eKaloma Unobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUS umnumzana Robson Chere ukhululwe ngumthethwandaba we-High Court namuhla ngemva kokumhlawulisa imali yesibambiso i-bail engena kunkulungwane ezingamachumi ayisithupha zamadola eZimbabwe i-$60,000. Umahluli unqume ukuthi phezu kokuhlawula imali kumele uChere ayechiya i-passport yakhe kwabomthetho. UChere wetheswa icala lokubulala umngane wakhe uRoy Isa ngomnyaka ka-2016. Okulicala eletheswa njalo umkhokheli we-ATUS umnumzana Obedi Masaraure. Sixoxele sikhulumeli se-ATUS umnumzana Themba kuye moyo.
Thina njenge-ATUS asila mdlandla wokuthi sijabule ukuthi uRobson unikezwe ibail. Sibuhlungu ngokuChere asomuntu ongaba lecala ngaphandle nxa uhulumende ekwenza kusiba lecala ukulwela iholo elisuthisayo. Phecelezi ngesilungu bathi i-living wage. Asazi nxa kulicala ukuba umuntu athi ilungelo lomntwana elokufunda kalikhokhelwe nguhulumende. Kodwa ke njengoba ephumile uRobson Chere lamhla siyamamukela njenge-ATUS simtshele ukuthi indima lapha ayichiye khona isiphambili la ikafika hlabe njengendoda size siyethola i-540 esasiyihola ngo-October 2018 size siyethola ama-labor rights esefakwe ku-constitution. Kuyasethusa ukuthi nxa sikhuluma ngokuthi sifuna ukutshela uhulumende ukuthi asinike imali yena aqalise ukusibopha. Asikwazi ukuthi wathatha ngaphamandla wona la anjalo ngoba i-constitution 1665 uyasivumela ukuthi nxa uhulumende singazwisisani ngeholo kumbe sehluleke ukukhuluma lathi sihlale asibone ukuthi abantu laba kabasafundisa abe sesukuma kathi hayi madoda ukuze libuyele liyoyifundisa yani sikhulumeni ngeholo kodwa yena usuka sibophe. Siyamamukela uRobson Chere indima ndoda isahlabile asihlabi
umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iA2s. Izitolo ezinengi ezithengisa ukudla lempahla etshiyeneyo kobulawayo zithi zingagcina zivala ngoba abantu sebekhetha ukuthenga esitaladeni lapho okulentengo ephansi. Esitaladeni abanengi bathengisa ngemali yaphandle kwelizwe kuthi abezitolo ezinkulu bathi babanjwa ngamandla okuthengisa ngedola leZimbabwe. Lona elilesisindo esigukudeka mihla lemihla. Kubika uEzra Chisasvanda.
Ezitaladeni phose zonke zakubulayo abantu sekuyubunyonyo bethengisa ukudla kufana lethukela impuphu amafutha la yonke impahla edingakalayo empilweni yansuku zonke. Iningi labathengisi elithenga khona ngoba lithi kuyathengeka kule mavenkilini amakhulu. Umnumzana Thaka Moyo ohlalela ukuthi le Court Park obulawayo uyafakaza.
Phandle sokungcono compared to ama-supermarket. Ama-supermarket seduru kunye kunzima ama-price angkhona vele hayi kusathengeki ngisho. Sokuyi-RTGS ona le bethenza nge Black market rate futhi la nxa ule card la ngikhona vele uzama ukuthenga kula nto vele ophuma la so sesiopt ukuthi kungcono sizithengele phandle lapha imali kuzini nemashop lokuphandle lokungcono kakhulu kuyathengeka
isikwala so sithengiswa phandle. Umnumzana Max Bobu hlala emakhandeni uqeda kuthengela imuli yakhe.
Hayi sibili kunzima kakhulu. Mina ngizobona imizekeliso ngesinkwa. Abona isinkwa sesidura kabi emashop. Khuluma ngokuthi ngodola 5 rand eshop phandle siyidola. Ithukele i-$2 5 rand phandle i-$2.
Bugcwala abantu abaningi bezothenga kugcine kungahambeka edolobheni lakobulawayo. Imigwaqo yonke sewufakwe ama-grocery athengiswayo. Umnumzana Sibusiso Sibanda uyakuthakazelela lokho.
I-grocery phandle ichiphile kulaphakathi. Lawe ngawuthenga even lama-return khona kuyabe kuthiyela. Hayi phandle ku-right. Ngoba emashop uvela kuyenza kuyadula. Even lama-rent azangikhona adula. Even lezinto zangikhona ziyadula. Konke kuyadula. So sesibomba ukuthi phandle bona ikho lapho kungcono khona. Ungaswelani. Uthola konke. Mpupu, thukela, amahlamvu. Akwenze izigosi esithenga phandle.
Unkosazana Kero Nkomo uyasebenza kodwa uhola imali yakhe ngemali yeZimbabwe ama-RTGS. Uthi kabasoli abathengisa phandle.
Because phandle izinto zithipha. And phandle akula ma-queues. Abantu bahamba besiyawenza nge-RTGS and. Ngoba abantu abaningi bahola i-RTGS. So. Abanye khona sababe na connection nabantu bona laba abakhola iRTGS. So ba prepare ukuthi anike umuntu lana ahambe ayeswipe izinto ngamakhadi abantu. So like umuntu lana abuye azothengisa maybe ne price ephansi maybe less than 20 cents or 40 cents or 30 cents. So that bathole i-invest one.
Abamabhizinisi amakhulu wathengisa ukudla bayakhala kukanti abanye babo bathi bazagcina bevala ngoba akusena bathengi. Ukuzana Mildred Singo ngumanager we-OK Supermarket kobulawayo.
Into esikhona kulezi nsuku ukuthi i-business is very low. Abantu these days sebene-system yokuthenga ngelokhu ze ngeswipe besiyathengisa phandle senzela ukuthi bathole ama-US dollar lama-rand. So it's now affecting us. As the community sector, business these days is very low. Iqiniso ikhona ukuthi isimo singaqhubeka kunje abantu besiyadensa phandle ama-business amaningi azavalwa ngoba njengakathesi so business is very low. Otherwise abantu abaningi bazalahlekelwa imisebenzi labantu abasozeyokwanza ukuthi baqhubeke the daily standard because these days business is actually very low due to the system ukuthi abantu badensa phandle befuna ama-rand lamadola.
Ukugugudeka komnotho kuya phambili kweZimbabwe. Abamabhizimisi sebezenzela umathanda bekhweza intengo yokudla mahlayana osokwenzeka uhulumende wakhipha umbiko wokuthi uzajezisa abenza njalo. Umphathintambo wazamabhizimisi lokuthengiselana usekayinzenza izolo utshela phephandaba lechronicly ukuthi abamabhizimisi okuthenga lokuthengisa kumele bahlangane bakhulumisane ukuze intengo yezinto yehle. Ngimele Studio 7 kobulawayo ikhamera mwenza Jesus Banda.
Intengo yamafutha ezimota yehle kancane namuhla kodwa ingcwethi zithi lokhu akusoze kubangele ukwehla kwentengo yezinto ezitolo. Ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority lwazise ukuthi ilitha yephethulo yehle ngesenti lemelika elilodwa isuka ku-$1.77 iyaya ku-$1.76. Idizili yona yehle ngamasensi amabili isuka ku-$1.88 isiya ku-$1.86. Kodwa ingcweti kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi sincane kakhulu isilinganiso sokwehla kwamafutha njalo uthi lokhu akusoze kuphathise uZulu othwele nzima ngokudula kwezinto.
Lokho mfowethu yokudlala ngabantu ukuthatha abantu njengezithombe. Izera umthetho wayo ivele ivame ukukhweza intengo yamafutha every 2 weeks. Lokho abakwenzileyo lokho nje ukuzama ukuvala abantu amehlo, awusoze kutshengisele nje ukuthi kule different akula mehluko. Ngaye nje bayekele khona nxa kuthiwa khona into iyehla, into iyehla nge-5 cents kumbe nge-10 cents, hayi khona isenti elodwa, akusoze kuyiguquke liguqule lutho nje entengweni impahla esemavinkilini.
Ungathini kahle kahle ngokwenzakalayo kwezinye inhlangothi ikakhulu nxasi khangela ezitolo lapho osokuthengiswa khona ezinye impahla ngedola lemelika kuphela?
Phela yikho esakutsho ukuthi uhulumende wethu wenza umthetho yakhona ngathi umthetho yana yabwesabhuka abasekhaya. Uhulumende ufanele athathe inyathelo lokuthi kusetshenziswa imali yeZimbabwe kuphela na kumbe kusetshenziswa engaphandle kwelizwe. Yikho izama amazwe wonke. Nxa kungathiwa khona kusetshenziswa imali yekhaya, imali yangaphandle iyabe singasasebenzi yesitolo, iyabe sigcinwa nje emabhenki, umuntu eyiguqula nje itshisa nxa efuna ukuthi athenge impahla ezingaphandle kwelizwe ngamaletha okukredit. So lokho abakwenza lokhu kuthi ngapha banyathele enhlabathini, ngapha banyathele emanzini, akuncedi lutho. Yikho kwenza ukuthi imali eqinileyo i-US dollar ifoche iphumise imali engagcinanga amabhonda ngapha. Lokhu ekuphambanisa.
Ubona sifika kubanga lokuthi uhulumende usevuma yini ukuthi idola leZimbabwe lifakwe eceleni kusebenzele emelika kuphela le mali yakwamanye amazwe njengalokho bekusenzakala ngo-2009?
Angiboni ukuthi idlanza lakhona lizafika lelo, ngoba ngenxa yokuthi nxa uhulumende engazavume ukuthi kusetshenziswe idola le-Amerika kuphela, izisebenzi zakhe zonke ezingu-500,000 amasosha, amapolisa, abemajele, lamatitsha, lamanesi, lamadokotela baza kuba lethuba lemvumo yokuthi bahole ngamadola ngaphandle. Okwesibili ukuthi uhulumende wethu ukhangelani lokhetho lomnyaka ozayo, ama-services akhe, iy'mpahla zakhe, ukuthenga amavota kana ukhethwa kwendayo ngabantu, abantu uyabe funa ukusebenzisa imali eyayidindayo iprinting yalapha. Nxa kuzawuba le guquko izawuba khona nxa ukhetho seledlulele lomnyakeza okwakhathesi mfowethu. Angiboni ukuthi umthule Ncube loJohn Mangudlalo emasomnangagwa bengavuma ukuthi ibond not le RTS ikhishwe emzini.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho. Ezinye ingcwethi zithi ukuze kwenqatshelwe ukukhwela mahlayana kwentengo, uhulumende kumele amise ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe kusebenze elemelika kuphela lenye imali yakwamanye amazwe. Kodwa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi lokho akusoze kwenziwe ngoba kuyikubulala umnotho. Live Talk Diaspora Forum namuhla sixoxa ngodaba lokuphelelwa isikhathi kwama-special permits asetshenziswa ngezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Kwenzivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden wele Melika ufike namhlanje kwele Israel, uhambo lwakhe lokwethekelela lelo lizwe kwinsuku ezintathu. ukhangelele ukukhulumisana leziphathamandla zelolo lizwe kanye lezabomakhelwane elePalestine phezu kokufuthelana okukhona phakathi kwamazwe amabili kubangwa isigaba seWest Bank. Izihlobo zabeMelika abavalelwa nguhulumende weSaudi Arabia zimelele ngamehlo abomvu ukwethekelela kukaBiden kulelo lizwe lapho akhangelele ukwenza ngemva kokugqiba uhambo lakhe lokwele Israel. Kodwa incwadi ezicubungula izomsazi zithi zilokuthandabuza ukubana inkulumo zikaBiden leziphathamandla zakwele-Saudi Arabia zizakhokhela ezokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngoba abakahulumende weSaudi Arabia bethule zwi ngalolu daba. Umongameli Frank Walter Steinmeier wakwele-German wethekelele indawo elenkamba zebutho lakwele-Melika esemangweni owe-Grafton War etshengisa usekelo lwakhe kwabebutho lomanyano owe-NATO ngesikhathi ele-Russia liqhubeka lihlasela ele-Ukraine. Uhulumende wele-Ivory Coast ukhuthaza ele-Mali ukubana likhulule amasotsha alo angamashumi phose amahlanu 49 avalelwe esehla indizamtshina esilindeni salelo lizwe ese-Bamako Airport esetheswa umlando ukusetshenziswa ukuyahlasela elinye ilizwe. Uhulumende wele-Mali ngakwelakhe icele uthi bavalele lawo masotsha ngoba ele-Ivory Coast lingazisanga nohambo lwala masotsha obusemthethweni. Umuthi wokuqala uthe walungiswa ukuvikela umkhuhlane woqhuqhulo we-malaria we-Mascaras uncunye kakhulu nyakenye ngamazwe omhlaba ogoqela nehlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba ye-United Nations ngoba ukhangelelwe ukunceda ikakhulu emazweni awezwekazi le-Afrika. Kodwa inkinga esibhekane labalungisa lomuthi bathi sebeswele abangabanikeza imali yokuncedisa ukuqhelisa umsebenzi wabo wokulungisa umuthi lo ngobuningi kanye nokuthunyelwa kwawo emazweni lapho kufuneka khona ikakhulu ezwekazi le-Afrika.
Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lomnumzana Sipho Nguluve ozama ukulungisa amaphepha okuhlala kwele South Africa kulandela ukumiswa kohlelo lwe-Special Zimbabwe Exemption Permits. Uxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Sesisubmithile abanye bona abalutshwana lanti ngomunye wabo asikwazi ukuthi next stage siyaba.
Singathi kuyini okusubmithileyo wena njalo udinga ivisa enjani?
Ivisa mina engiyabe ngiyizamayo i-general work permit irale ekhona ngoba la amanye kamqualify. So ma uzangena kuleyo kumele kube nencwadi evela ku-Labour Department. So angeke ngiyithole ngoba ama-qualifications angilawo angenze njalo. So kule system yokuweva yesizama ukuqala siyilandele. Ngabe si-accepta yikwethini khona siya-apply khona ama-permit yakho.
Akutshela abantu ukuthi wena vele nxa usuyi-general work permit ngenjani naleyo njalo kumele u-apply njani?
I-general work permit yiyona le babadube eyokusebenza ongalawa skill. So i-general work permit vele inzima ukuthi pho uvele uyithole nje. So yiye funa ama-special ufuneka uzohambe through ama-waiver. Ama-waiver yokuthi uhulumende uhambe uhulumende ucele ukuthi mina ngicela ukuthi njengoba ngezizathu ezithize ukuthi kudala ngihlala lapha ngicela lami ukuthi ngivunyele ukusebenza njengabantu balapha. Yikho esikuzamileyo ku-waiver. Otherwise ukuthi sivele siyithole kunzima.
Singathi uzifakele wena i-application yakho kumbe uncathiswele igqwetha.
Hayi angincathwa igqwetha siyifakele ngoba uhulumende noba uhulumende walapha loba esale senze nje kodwa wasithumela phela i-information. Ukhona indlela elandelwa uyalandela indlela yakhona ayikho nzima esingakwaziyo ukuthi i-outcome izakuthi. But bona bayasi-encourage ukuthi siyingene kuleyo nto. So waso magqwetha uyahamba uhambe ku-system ku-website ye-VFS ifuna into eziningi njalo ingane iyahamba ahamba engane iya-break. So ngenza lokho uqeda lapho uyabhatala i-1550 so udinga i-date ye-appointment uhambe uyesubmitha ngaso ukwenze konke.
Uqeda lapho baza ku-interviewa kumbe bayakwenze njani?
Hayi abaku-interviewa wena uyahambisa zonke izinto amaphepha abawacelile wonke ungahambisa wonke nxa ephelele. Kusho ukuthi bona nxa besenza khona ngale njengoba uminister esithi ukuthi kule komiti ayikhethileyo kuthi baza bekhayela each paper lona yanosubmithele.
Singathi uhulumente wezimbabwe-ke ungena ngaphi khona uyalinceda yini? Sizuye ungazani ukuthi uyazama ukuthi alincede.
Hayi ayasikamuzwa bakuthi basikaze simuzwe vele uhulumende weZimbabwe angikholwa angikaze angazi mina kodwa angikaze simuzwe asikaze simuzwe
so singathi ke nxa kungahamba kuhle uzahlala kulapho kweSouth Africa kungenele ukuhamba kuhle uzawuza njani kulo
anxa kwehlule kuthi nxa kwehlule somele sibuyele ekhaya wathi basiyabe sesingalayo ioption lapha ngithi sincengile sisemzini yabantu ngaza kuthi uthi uzahlala emzini wathi uhlezi ongekho emthethweni ngoba usungabotshwa lokubotshwa usufaka irekhodi lento zakho ziyabe zihamba kuhle usuzifaka amarekhodi amani labantwana labantwana silabantwana thina uyakungasakwazi ukuthi kuzakwenzakala
so singathi kungahamba kubi sibe labantwana abazathola zina
abantwana besikolo ukuthi asikwazi abantwana besikolo phela balayo ukuthi nxa befunda sizakwenza ama-study permit but ukuthi bazahlala labo bani bestuda lapho asikwazi kube labo bazabaasetha asikwazi ukuthi kuzahamba njani futhi abantwana abanye bazasala nxa sekuyi-option bazasala bengala bazali kumbe sahamba labo bayeqala ekhaya
kodwa ubona ngazani uhulumende weZimbabwe nganceda njani khonapha nkulu
hayi babatuke owakithi angikwazi ukuthi ngathi anceda njani kunzima wathi vele sisenga khonapha emapasipotini kungcono nje kulezisu ngoba kuthi amapasipoti sebesithathwa ngoba lo abantu abaningi first application bavele bafeliswa ukuthi babe ngamapasipoti bawafuna amapasipoti kodwa bengawa-afuni njalo bengatholi ukuthi bathole ama-resource ukuthi bawathole masinyane manje asikwazi njengoba kubonakala ngani abantu abasekhaya bathi sokungani kulula mbijana nxa yikho esingakubonga ngoba ukuthi abantu bekwanisa ukuthi bathole amapasipoti ngokuphansi but okwedlula lapha ngibona ukuthi kuyini uhulumente wakeza ngoba nguye uhulumende owenza abantu babaleke babuye ngapho
yes siyakuzwa kakhulu ngulube so ke phosela okugcina khonapho utshela abanye ukuthi kumele benzeni pho nxa befisa lapho ukuthi balungise amaphepha
hayi akukho engakutho ukuthi babaduke okuningi uminista ngibona uhlale semaredweni ulezi suku ama-interviews lobe engacaci kodwa uyatsho abantu abanama-options abalezihlobo bayakhona uku-aplaya ba-aplaye ngezihlobo maningi amanye ama-visa options akhona awulesihlobo nxa usebenza nxa ushadile ma lomntwana ozele lo mntwana walapha ubekucacisela ayizolo ntamba bantu bephuma ngapho but abazithi abaningi abaqualify but kungcono ukuzama kulokuthi kuvele ukhalale lawa amaweva wona lala siyazama siwe nxa kuthi udliwe i-1500 it's worth time kufanele sizame sikwazi ukuthi abantu banjani kodwa kumele sizame ngiyabona izolo bekuthiwa abantu balutshwana kakhulu aba-aplayayo angazi ukuthi abantu sebekhalele kodwa ungcono ukuthi uzame phela wehlile kuzamile
yes ungathi uweva le ngenjani
hayi weva iweva phela zi-different babudube uyaweva different but iweva is a option ukuthi ubypass izinto zonke ezikhona ikakhulu yona lincwadi yelebha phela kufuna incwadi yelebha njengama-special skills bayahamba elebha bayi-approva baphiwe incwadi ye ukuthi baqualifya kumbe ikhampani ba-aplayele elebha yeli babanika incwadi yona leya so ungangala incwadi leyana vele ukuthi uthole i-work permit kumbe loba i-work permit ungeke uyithole so iweva indlela yokubypassa one of those things lapho khona kwama-fingerprints esikwenza i-police clearance yakubalekela into ezinjalo
Umnumzana Sipho Ngulube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Siphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu elizweni ngenxa yezizathu ezithiyeneyo ezigoqela ubugebengu. Unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUS uRobson Chere ukhululwe inkantolo ngemali yesibambiso i-bail. Intengo yamafutha ezimota yehle kancane namuhla kodwa ingcwethi zithi lokhu akusoze kubangele ukwehla kwentengo yezinto ezitolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk yimi uNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.